Izitishi ziyadubuka phose amalokithi wonke abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza impompoza ezindlini emayadini abantu enyiphuma izingene ezindlini zabantu abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapha bahlezi khona ngenxa yengcekeza yesuka le empompozayo. Elinto angingeze ngathi kumbe ngithi kulendawo ekungcono khona kodwa emalokitshini phose wonke abantu bayakhala. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi umuntu wonke ngowesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe ulelungelo lokuphathwa ngendlela elobuntu ukuthi ngesikhiwa yi-right human dignity. Nxa umuntu esephila lengcekeza empompoza egumeni endlini yakhe ilungelo lelo selitshabalalisiwe, ilungelo lelo liphanjanisiwe, ilungelo leli selihlukunyezwe kakhulu. Kukanti njalo esikukhalelayo ukuthi kasingaboni-ke kusasa ikhansili isithengela ama-managers bengithi laba basezikhundleni eziphezulu ama-directors izimota ngesikhathi bekhala ngokuthi kabala mali. Siyabajonge ngolwekhozi sibili ukuthi nxa kuyikuthi imali kayikho kayingabi khona emuntwini wonke ngoba umsebenzi wekhansili omqakathekileyo ukuthi babona ukuthi kule service delivery eqondileyo njalo izakhamizi zihlezi kuhle ngendlela elobuntu ehlonipha amalungelo abo.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi ye.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso ngendaba yamanzi ikuthi yebo ukuba khona kwamanzi ezimpompini sekunganeno ngalesi sikhathi ngenxa yamanzi angena emadamu. Kodwa kule nkinga enkulu ngokudubuka futhi kwamanzi. Ngani yonke into iyadubuka koBulawayo? Ngapha kudubuka izitishi, ngapha kudubuka amanzi. Njalo ukhansili nxa sixoxisana layo sitshela ukuthi impompi zamanzi lazo futhi njalo sezizindala. Kukanti abantu labo bayakhala ukuthi bayaripota ukuthi hayi kulapha kulamanzi adubukileyo. Ikhansili kwesinye isikhathi ithatha isikhathi eside ukuthi isukume izokukhanyela lokho. Esikubonayo thina okungaba isombuluko yindaba ye-devolution of power. Bekuzasiza kakhulu ukuthi ikhansili layo ikukhanyele lokhu kabanzi kusebenzi kulungisise. Okudanisa kakhulu ukuthi bona amakhansila ngani babotshe imlomo. Asibezwa bona beyikhalela, beyikhankasela, beyikhulumela yona le-devolution of power. Bafuna thini zakhamizi sikhalele i-devolution? Manje sabakhethelani? Khumbula ngemuva sike saba labantu abanjengabo ubaba uNdabeni engumeya. Ngesikhathi sisala indaba yezinwa, labo babesala, bechinga bekhambela phambili.